I-commission iyenze kahle kakhulu ngokuphathelene lodaba lwe-Gugurawound ngokuthi ikubeke kuphume imgceke ukuthi abantu labo bafelwa izihlobo abalinyalelwa izihlobo abahlupheka ngenxa ye-Gugurawound udaba lwe-Gugurawound kusamele lulungisiswe. Lanxa uMnankagu wayengakhangelelanga ukuthi kungakhulunywa ngayo i-Gugurawound bayikhuluma abantu ngokuba isezinhlizweni zabo ibuhlungu kakhulu. Le commission yenza kahle kakhulu ekabamohlanti yakubhala khona lokhu ukuthi abantu bathukuthele kakhulu bayakhala kakhulu ngakho kumele kube lezinto ezenziwa masinyane ukuba kulungisiswe udaba lwe-Gugurawound. Ngokunjalo isilufakile silubekile ezinyathelweni ezinyaweni lasetafuleni lika-President uMnankagwa udaba lwe-Gugurawound kuyinto enhle kakhulu lokho.
UMongameli Mnankagwa umbona ezilandela yini izixwayiso zale commission?
Angikhangelelanga ukuthi uPresident uMnankagwa usengakwenza konke lokhuyana okwe-commission ngoba phela ikhuluma ngama-electoral reforms angimbone wenza. Ikhuluma ngokulungisisa indlela izekhe esebenza ngayo, indlela amaqembu azombusazwe adlelana ngakhona, angimbone kulungisa lokho. Angimbone elungisa ubudlelwane phakathi kwamasosha lezakhamizi, phakathi kwamapholisa lezakhamizi ngendlela ephangisayo. Kangiboni ethatha isinqumo lesiyane sokuthi kudingisiswe masinyane ukuthi ngobani ababangela ukufa kwabantu abaphezulu abangasibo nje labana abadubulayo kuze kufinyelele la kubona labana abadubulayo. Angimboni ekwenza konke khona lokhuyana, mbona nje eza bhota bhota iziphele uze kufike ku 2023. Kodwa umkhuleko wethu njengabantu beZimbabwe yikuthi enze into ngendlela ebhaliweyo, enze lokho okuthiwa ngesiNgisi i-good faith, akwenze khona lokhuyana okukhulunywe yikomishana. Kodwa hhayi, sesizabona ngakho ngoba somuntu esingamthemba ukuthi angazenza lezo zinto njengokokufuna kwekhomishini.
Khona ungathini ngempumela yonke nje yale commission?
Kuya ngokuthi umuntu kuluphi uhlangothi kakhulu. Ababevele bengasuthisekanga ngokusebenza kwe-commission kumbe ukubekwa kwayo abasoze basuthiseke ngezinqumo zona lezi eziphumileyo. Ababevele bekuthabela emhlawumbe bangabona yonke into uMnankagwa eyenze kahle, kanti hayi, ukubekwa kwe-commission kakusoze kulungise yonke into ekhangelelweyo. Yebo, kambi i-commission sikukhulumile, kodwa kukhona vele obekudinga uhulumende ukuthi akwenze lanxa kungela commission, obengakwenza yena ukubopha abantu ababulala abantu, ukujezisa abantu ababulala abantu. I-commission nxa isibhalile lokho ekubhalile, kusadinga uhulumende ukuthi abe nguhulumende ovikela abantu, enze njengalokho i-commission ishilo, enze njengalokho isekelo sombuso sisho, enze njengalokho imithetho yelizwe isisho. Kanti-ke futhi vele bekungadingi i-commission ukuthi izikhulume ngama-electoral reforms ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Bekungadingi i-commission ukuthi izikhulume ngodaba lwe-Gugurawound ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Bekungadingi i-commission ukuthi kuze kuthiwe kakulungisiswe ubudlelwano phakathi kwabantu lamasosha lamapholisa ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Izinto eziningi eziphumele i-commission okwenza ngithi zinhle zingoba zigcizelela vele lokho abantu beZimbabwe akade vele bekukhuluma iminyaka yonke yona le, ukuthi kakulungiswe, kakube la institutional reforms, kube lama media reforms, kube lama electoral reforms, kube lama security sector reforms, ukuba ubudlelwane phakathi babantu beZimbabwe lohulumende kanye lemithetho lesisekelo sombuso kuhambe ngendlela efaneleyo.